angeke ngaphendulela enye department egcweleyo njenge-department information. Ngiyabona njengoba usisho uqondile sibilo la ozama ukuthi ubadinge bona bebe yibo abasisa ubana kuhambe njani ukutheni, ngoba ngiyakwazi ubana nxa usenza i-accreditation kunezinto ezinengo omele ube lazo ezenza ukuthi kona ube lelungelo loku-accreditwa. Kuyala ngisho even imemba yomhlangano sibili angabuya izinto zakhe zingaphelelanga, kuba nzima kumbe acile laye futhi enjani ealisiwe ubana accredite, ngoba kuyabe kufunakala ukuthi kungene umuntu olelungile lokubana abe ekhona phandle.
Ngibona nxa sibona ukuthi i-Studio 7 ithiwe phandle, akutsho ukuthi kumbe i-Studio 7 iyazondwa khona ngapha eZimbabwe kumbe kume njani?
Hayi, Studio 7 ake wathi iyazondwa, ngoba nanku ngihlala ngikhuluma kini khonapha baningi amalunga omhlangano abezanu-PF ajaloku ukukhuluma lani nxa libafonela okuthi ngabe ukuthi aliyazondwa, ngabe utakuthi ukuthi lami nginje ngabe kangikhulumi lani, ngoba obviously njengoba lami ngiyimemba enhlanganisweleyo bengizatshela ukuthi hayi ungabe ukhuluma labantu laba asibathandi. Ukekelwa ngivunyelwa ukubana ngikhulume santando lani kutshengisela ubana asilabandlululo olunjalo, siyavunyelwa ubana si-interacte njalo sikhulume loba ngubani oyabe efuna ubana akhulume lathi. Yikho ngithe kona kuqakathekile ubana udingisisele xwayisise ubana imbangela kuyini ezinto na kufike esigabeni esinjalo. Otherwise sabe sesibonga ukuhlanhlana nje iganga singazi ubana siqonda ngayo.
Ye, kodwa umhlangano uhamba njani khonapho nxa wasithenga ngamafishali?
Uyaqhubeka, uqalisile ngolwesibili kuhlangana i-Police Bureau e-ZANU-PF izolo kuhlangane i-Central Committee e-ZANU-PF khona le e-Harare. Namhlanje sikhuluma nje i-traveling day ama-delegates basendleleni abanye sebefikile khonapha koBulawayo. Kusasa ke yilo ilanga lokuqala eligoqela umuntu wonke, kusasa langomgqibelo yiyo amalanga azagoqela umuntu wonke.
Yes, ngathi nxa sikhangele kuzakhulunywa yini lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale kumbe suke embusweni, kuyakhulunywa khonokho?
I-Congress yiyo yodwa ibhodi elokukhetha abameli, njengokuthi umongameli ukhethwa ngaphi labasekeli bakhe lako konke okunye kwenziwa ku-Congress not ku-conference. So leyi esikiyo yi-conference. I-conference sikhangela ukubana siqhube njani umnyaka wonke lo sisukela emnyakeni ophelileyo lapho esayenza khona enye i-conference njalo siyenzela sihambe njani umnyaka lo ophelileyo, sikhangela lokuthi right umnyaka lo ozayo phambili siwubamba njani sisebenza njani. So i-conference ekukhangela i-development intuthuko ama-way forward ubana indlela esingaqhubeka sihamba ngazo yiziphi, sikhala izinto ezinjalo. Asikhangeli ukukhetha ubukhokheli ku-conference.